So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 2 mfufu 2020 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu abalithume lambili abatholakale belegcikwane le coronavirus elizweni ngemva kokuhlolwa kwaba inkulungwane eyodwa 1039.
So kudingakala ukuthi labo babe responsible enough abantu baqhubeke beziphatha kahle begqoka ke amamask.
Abantu abangaziwayo balumathise umlilo befuna ukuthisa amahofisi ebandla le-MDC iRichard Morgan Tsvangirai House eHarare izolo ebusuku. Ibandla le-MDC Alliance lithi liyakhathazeka ngokuxotshwa kwamalunga alo edalele ephalamende ngele-MDCT okulokhu kuqhubekela phambili.
Axotshwa njani khona umthetho wokuthi kufanele ukuthi kuqale kuhlale i-National Council?
Lanxa ele-South Africa belithe imingcele yalo izavulwa kusukela izolo, izizalwane zeZimbabwe ezisebenza kulelo lizwe ebezihlose ukubuyela ekhaya izolo zalelwe ukuchapha emngceleni we-Bite Bridge.
Kungakho ke sithi iZimbabwe layo kumele ivule ukwenzela ukuthi imngcele yonke ivuleke sikwanise ukungena siyathenga.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Lezempila kahle lubika ukuba kulabantu abalithumi lambili abatholakale belegcikwane le-coronavirus ngemva kokuhlolwa kwaba inkulungwane eyodwa 1039. Lokhu sokukhuphule inani labalegcikwane leli elizweni layafika kunkulungwane eziyisikhombisa lamakhulu ayithoba minembili 7850. Angula ngitsho lo yedwa obhubhileyo ebulawa yileli gcikwane izolo, okutsho ukuthi asebebulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Lokhu bengamakhulu amabili alamatshumi amabili lasithoba minembili 228. Sixoxele sakhamuzi sakobulawayo umnumzana Edwin Dlovu othi lanxa uhulumende seyekethi seziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus, uZulu kumele aqhubeke elandela izicebiso zabomtholampilo ukuze igcikwane leli lingaqhamuki njalo elizweni.
Kodwa ke bekuqondile ukuthi ke kwehliswe phela kwenzela ukuthi abantu babuyele emsebenzini, ngoba abantwana beZimbabwe abaningi bayasebenza. Yikho ke kuyadingakala ukuthi babuyele emgwaqweni ke bayasebenza, ngoba abaningi baphila ngokuthengisa. Kuqakathekile-ke ukuthi uhulumende avule khona lokho. Kodwa ke sokudingakala ukuthi labo babe responsible enough abantu baqhubeke beziphatha kahle begqoka ke amamaski, besenelisa njalo ukuthi bangasondelani eduze labanye abantu, besenelisa njalo ukusebenzisa ke lama-sanitizer. Kube le ndlela ukuthi umkhuhlane lowo bawuvikele, hatshi ke ukuthi ke basuke bayekethise ngoba uhulumende sethe abantu abaningi ababuyele emisebenzini. Kuqakathekile-ke ukuthi balivikeleke leli gcikwane ngokuqhubeka belandela izinqumo lemithetho efakiweyo yokuvikela ukuthi lingamemetheki leli gcikwane le-COVID-19.
Ngokubona kwakho, ubona ungani uhulumende wathatha inyathelo elifaneleyo yini, kumbe ubemele aqale ame kancane?
Nxa sikhangele amazwe amaningi kuhlanganisela ke labomakhelwane bethu ke iSouth Africa, lapha sijayele ukuthi ke sikope khona abakwenzayo, sebeyikethekele ke imithetho yokuthi ke abantu ke babuyele emsebenzini, abantu bahambe emavinkilini, abantu bahambe ezinkonzweni, abantu ke bahambe ezimfeni, kuvulwe ke lamabhoda. Ukhanya bayekethisile sibili, lathi ngokunjalo ngibona ingani qondile ukuthi kuyekethiswe. Kodwa ke sokuqakathekile ukuthi abantu baqhubeke beziphatha besazi ukuthi umkhuhlane lo ukhona, besazi kuba namkhuhlane lo kawelapheki, besazi kuba namkhuhlane lo we-COVID-19 uyingozi njalo. Kubazibambe abantu baziphathe kahle, baqhubeke belandela ke imithetho emayelana lokuvikela ke kumemeketheka ke kwalowo mkhuhlane. Kodwa ke ukuthi abantu babuyele emsebenzini qondile, ngoba abantwana abaningi abeZimbabwe bangabantu abazisebenzayo abangaqhatshwanga, yikho ke bangahlala ke ezindlini, kutsho ukuthi izimuli ziyafa ngendlala kula nto ehambayo. Yikho ke hayi mbona bekuqakathekileke ukuthi kuyekethiswe abantu babuyele emsebenzini, lezikolo ngokufanayo zivulwe. Lanxa nje sibona zivulwa ke ababalisi bengekho ezikolo, abantwana besiba bodwa njalo. Kodwa ke hayi kuqakathekile ke ukuthi kuyekethiswe ke abantu babuyele basebenze.
Umnumzana Edwin Love isakhamuzi sakoBulawayo ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le koBulawayo. Abantu abangaziwayo balumathise umlilo befuna ukutshisa amahofisi ebandla le-MDC iRichard Morgan Tsvangirai House eHarare izolo ebusuku. Omela isigaba seHighfield edale lePhalamende umnumzana Happy Motsitsiba oMDC Alliance utshele Studio 7 ukuthi umlilo lo ulumathiswe phandle kwentuba yamahofisi ngabantu abathele ipetulo baklwebha umentshisi. Kodwa intsha yebandla leMDC esihlala emahofisini la yaphanga yabhula lomlilo yawucitsha ungakalumathi isakhiwo. Utitsiba uthi amapholisa azisiwe. Kunjalo nje ibandla leMDC Alliance lithi liyakhathazeka ngokuxotshwa kwamalunga alo edalele ePhalamende ngeleMDCT okulokhu kuqhubeka kulandela ukukhutshwa kwabanye njalo abalithumi izolo kuleli dale ngesikhathi abatsha bamacele omabili besithi kumanyanwe. Abatsha laba bathi kufanele kuqutshwe umhlangano weCongress wokukhetha umkhokheli oqotho kulabo ababekhona kungakehlukanwa ngomnyaka ka-2014 njengalokhu okwanqunywa ngumthethwandaba weSupreme Court. Ezinye iziphathamandla zeMDC Alliance ezixotshwe edale lePhalamende izolo zibalisa umsekeli kamongameli uNkosazana Lynette Garenyi Kore, umeli weBinga North edale lePhalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda, kanye loNkosazana Dokas Sibanda omela iBulawayo. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo uSithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhube lomsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafa.
Iyouth eseHarvest House namhlanje ithi yona ifuna ukuthi kubanjwane kuye phambili kulandele khonoko kwabhalwa yini iSupreme Court yokuthi abantu bonke abelizikhundla ku-MDC ngo-2014 balemvumo yokuhlangana bakhulumisane kwenzakale ukuthi kuze kube kwe-extraordinary Congress. Ngokubona mhlophe ukuthi abantu sebemhlanzile yena kasafuni sediliza ngamandla. Namhlanje amanye ama-MP ang-10 axotshiwe. Axotshwa njani khona umthetho ukuthi kufanele ukuthi kuqale kuhlale i-National Council. I-National Council leyo efuna ukuhlala yiyona le ka-2014, hayi le ebunjwe ngukhuphe khathesi ngobe kakhuphe vele ayila quorum. Uma kuthiwa kuza kwenziwa i-Congress nge-2014 structures, ukhuphe kasoze kwenze yedwa ngobe kala quorum abantu bakhe bathathu. Lakhathesi National Council yakhona elandela ukhuphe bathathu, ngumonjora, ngukomichi, lomdzuri. Uma sebebhidlize phela i-MDC Alliance besithi yangena kabi kuma-election ka-2018, kutshengisa ukuthi ama-election wonke ka-2018 ngakhansilwe kubuyelwe emuva. Thina sadlula ku-nomination court.
Ukukhombani okwe-nomination court njalo inyathelo lele lithethwe ngabanye benu lingabe lisitsho ukuthi aliseyi kubambana futhi yini njengalokho okufunwa ngeyinye intsha yamacele womabili.
Inomination court is equivalent to the high court. Kuza uzala nkomoni uma abantu abayilekthwa yi-MDC Alliance sebexotshwa sebephiwa ukhuphe lomondlora. Mahlabe Zulu, ingqobe ikini. Sizavothela na abantu ababhidliza amaphathi enu. Sizavothela na abantu abasebenza lezano. Khathesi i-corruption igcwele eZimbabwe. Kule ndlala akula mali, akula msebenzi, akula sibhedlela, akula manzi ngitsho eHarare ngitsho lakoBulawayo. Kodwa ke abantu bathi hayi akula crisis, senza siyaphambili. Yimhlolo yiyo icrisis ephindwa ifezwe umondlora lokhuphe ukusixotshela ama-members of parliament akhethwa yini Mahlabe Zulu. Siyabonga. Isale yimi uFelix Magalama Fasibanda, ijazi elindizayo.
Lo ngumnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Asenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zebandla le-MDCT ngalolu daba. Nqa eleSouth Africa belithe imingcele yalo izavulwa kusukela izolo izizalwane zeZimbabwe ezisebenza kulelo lizwe ebezihlose ukubuyela ekhaya izolo zalelwe ukucapha emngceleni weBright Bridge. Ngabe immigration besithi imingcele evuliweyo nesemagcekeni awendizamtshina kuphela, hatshi le esetshenziswa ngabahamba ngezimoto. Lokhu kubikwa kugcunule amakhulu abantu akade esemngceleni lo, besithi umongameli Cyril Ramaphosa kazange awuchasise njalo kumbiko awethule kunsukwana esanda kwedlula. URamaphosa wazisa ukuthi njengoba umkhuhlane we-COVID-19 usunganeno, imingcele yelizwe lakhe izavulwa kusukela izolo ukuze abantu bavunyelwe ukuphuma lokungena kulelo lizwe. eZimbabwe lona lazise ngolwesithathu ukuthi imingcele yalo esivuliwe ngesemagcekeni endizamtshina kuphela. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yabantu abazisebenzayo abathenga impahla ikakhulu kwele South Africa bethengisa elizweni, iBulawayo Vendors and Traders Association. Umnumzana Alec Ndlovu othi imingcele kumele ivulwe ukuze benelise ukuziphilisa.
Sizananzelela ukuthi thina njengamaZimbabweans esiphila ngokuzisebenza, impahla eziningi esizithengisa lapha siyazithenga nge-cross border trading. I-lockdown ibisiphilise abantu ngendlela enzima kumangalisayo kungakhulumekiyo. Ngakho ke sithi iZimbabwe layo kumele ivule ukwenzela ukuthi imingcele yonke ivuleke, sikwanise ukungena siyathenga esikuswela ungatholakaliyo ngapha.
Yebo, lithi imingcele kayivulwe, kodwa kukhona yini elingakukhuthaza njengenhlanganiso okumele kwenziwe ukuze umkhuhlane lo ungamemetheki kalula?
iZimbabwe layo nxa ivula siyakhuthaza ke ukuthi iqhubekele phambili iphakamisa kakhulu amacebo wonke awukuthi sivikele leli gcikwane, ikakhulu khonokho besivele sikwenza nje ama temperature checks, ukugqoka ama masks kanye lama sanitizing processes. Siyaqakathekisa ukuthi lokho kuqhubeke kusenziwa lanxa amabhodi evula ukwenzela ukuthi igcikwane leli nxa lisiba khona kumbe limemethekiswa ngolalo sikwanise ukuthi silibandezele phansi lingacheleli ekhatshana. Bese ngingezelela ke kankomo ukuthi ukutholakala kwe-COVID-19 clearance certificate le ekhulunywayo siyiloyisa kakhulu njengabaphila ngokusebenza ukuthi kayibekwe intengo yakhona ibe ngeza kweneliswa ngabantu abaningi. Sizwe lapha sokukhulunywa ngama-charges afika kubo $60. I-$60 imali eningi kakhulu engeneliswa ngabantu abaningi. I-$60 singayikhangela uzathola ukuthi phose ingumholo wenyanga ezimbili zomuntu osebenza kumbe ngithi wona ama civil servants ingumholo wenyanga ezimbili ngakho ke sithi hayi siloyisa ukuthi bakithi ahulumenda akakacabange kuhlakhange intengo zonezi ezokuthi abantu nxa besiya kwenza i-COVID-19 testing intengo zakhona zibe ngezizakweneliswa ngabantu abaningi.
Umnumzana Alec Ndlovu ngwenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa ezitaladeni eyebulawayo Vendors and Traders Association ubexoxa icingweni leStudio 7 ekwabulawayo. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Manje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elesayithi lithi amasotsha adubule abulala izakhamizi zejambezi eChisuma ezimbili zafa. Leli phephandaba lithi uMorgan Sibanda loDumisani Mpofu bebenatha utshwala izidolo zeChisuma ngolwesithathu. Kwathutsha amasotsha amabili kwaqhamuka inkulumo lezakhamizi kwalilwiwa amasotsha akhalisa imbhobho abulala ababili laba. Iphephandaba leDaily News lethule uluhlu lwamalanga ezikolo esezizavulwa zivalwe ngawo. Leli phephandaba lithi uhulumende uthi izikolo zizavalwa mhla ziku-18 December zivulwe mhla ziku-4 January. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisethumele yona nge-WhatsApp.
Salbona nimatweka Studio 7. Mina Ezekiel Ncube from Matebo District and I'm quite amazed that several people are still without direction. Abantu bayathi uThokozani Khuphe ngumuntu omele ahlonitshwe. Bona ababoni yini ukuthi iZimbabwe le ivele ayisuyawo mama, ayilalele omama. Ungathi bona wengalaleli omama ususithi umama akhokhele njani. Asithatheni ilizwe leli sinikeni umuntu osimbona ukuthi yindoda ayifuna ukuthi isikhokhele. Yalilo lwazi. Loku ukuthi umuntu ethi uchamisa wajaha izinto, uchamisa came from youth. Wayebone espiyehedi izinto ebonakale etshisa waze wabanje njengoba eyisoso has got the right to ask like MTC pants. Low mama low guy work how muzi as is that shall pants labata work. I choose more shed.
Bosithiyo 7 siyabonga umsebenzi onomuhle kangaka lathi singathaba uma sizizwa siphuma emsakazweni sikhuluma phela singabi silalelwa asilalela abanye lathi sizwakale lathi likele isikhiphe nje lathi sizwakale amatisha bakithi okwamatisha kubuhlungu and okwamatisha kubuhlungu kosi yami ngoba okwenzakala ematisheni khathesi abantu bayagada, bayagada, bagada ngemali, abagadi ngayo ibhondi leyo. Amabhasi anala ahamba sefuna ama-youth, sefuna ama-rand. So yena utitsha alithatha ngaphi i-youth, alithatha ngaphi i-rand. Khona lapho umntana akhe la ayefuna ukuthi embhadalele i-school fees. Seyayithatha ngaphi imali yokubhadalela i-school fees njengoba i-school fees zakhona zikhuphuke kangaka. Hayi, shuwa sicacela ukubana ngayi ihulumende yethu, i-government yethu, uyabona sibili ukubana utitsha ngumuntu onjani ngoba laye kuzele ekube kusenesi stage laye ngutitsha lobani lobani ngutitsha amenza waba njalo. Shuwa nxa khathesi abantwana bezabhala ngoDisemba kodwa abantwana kukhanya abafundi lutho. Khathesi yebo ye kungakhalela ukuthi izikolo zivuliwe. Akula matitsha ezikolweni, amatitsha kawakho and kawakho abantwana babuya daily engafundanga. Lokho kuzusa usizi. Okuthi ungaze kuthiwa kuvulwe izikolo kodwa izikolo zakhona zivulwe amatisha kawakho. Uncedo lwakhona luyiluphi? Kungcono kuvalwe phe eze lungise udaba lwakho namatisha zeze banike imali abayifunayo ngoba lokho kunzima qiniso lihle. Abantwana bebevuka isebhasi yathenga sithenga nzima kuyadura konke. Bebevuka bedlalisa ama-uniform behamba besiya ezikolweni engani bangaze bebe le-corona naleyo kodwa akula lutho, akula ncedo. Umntwana ulambi kuyadlala uyaphuma ehamba utisha kakho isikolo asula kuloyedi kuphela. Kuyabe kusana, kuyabe kusana kodwa sikholisa ukuthiwa ezikolo zivulwe zivulwe ngaphi ngala matisha haya siyacela bakithi uhulumende la esinakanele njengabazali and esinakanele njengabazali bakithi lawa matisha abazali laba labantwana kabanakanele lawo njengabazali baba bakhiphe abanye bafunda ngezinkomo bakhiphe izinkomo bebafundisa namhlanje bahola imali engathengiwe nimbuzi hawu seluzwelo nje sesawu
salibonani basakazi nabathandi be studio 7 lolo khuluma ngogift isonduko basakazi zikhona into ezimbili lapha ezingamphathi kahle sibonile ijaji lelo uthi umakonese likhiphe isinqumo lichitha izaphu lebhethi likaZulu kade befake udaba lokuthi uNangagwa atye akakhe eme ukugebha abantu ababulalayo ethi uzabangcwaba ngoba mawuzathi khona ufuna ukuyangcwaba abantu bakithi emandebeleni engafuni ukuthi thina sibe part of that njalo exolise lalabo abantu abayenza ububi bepotshwe nethi uzabangcwaba emzini yabo uzahamba labo konale kibo emashoneni so umnangaga kazama ukuthi ehloniphe abantu njalo simzwile nalowo minister of state and security esithi yena yeso kulamaqembu MDC alliance angenisa izikhali ngokungemthetho afuna ukumba phansi umbuso siyawazi amanye amaqhinga ezana uthi ngesikhathi sebefuna ukubulala amandebela ngithi bathi zaphu ifuna ukumba phansi uhulumeni izaphi lezikhali kanti izikhali zezana uyayizifihle emaplazini ezaphu so siyayazi futhi ngifuna ukubuza laphana kumadoda la amapoyisa lamasosha uthi kanti njengoba uhulumeni wenu nalo elimthandayo wathi uzalenzela amashopu lama-Boris and Shop angaphi lawo mashopu ake livuke emaqandeni madoda lizasebenzela ukudla livuka liphethe imbhobho lamathenisi aliwagqokayo amajambo asedabukile mbese nisithi laphana kubothisha labonesidabo doktor libambeni kanjalo madoda libambeni kanjalo libhikishe lize lithole iholo eliright angithi mayikhuphula iholo ucabangela amasosha lamapoyisa so ngisho ukuthi liyibambe kanjalo futhi nje lingafuni ibhondi lifuni i-US dollar 650 US dollar imali eliyidizevayo bobodoktar labothisha babhayi
sanibonani basakazi bakastudio 7 nabalandeli bonke nje abalaleli bakastudio 7 endaweni zonke lapho elikhona ngithanda nje ukuphawula kancane lapha ngequla lika Ramaphosa ibona ngani uRamaphosa akulanto angayenza entheni lapha eZimbabwe ngoba ibona ngani laba bantu kule nkampani zabo eziningi lapha eZimbabwe njalo yikho abakwani ngeke bakhalele ama ubusukuluzwa kwabantu kodwa bakhalela ama sanctions ngoba ngamadlelo lapha eZimbabwe inkampani zabo ziyalimala so laba bantu abakhangelelanga lutho lutheni ngabantu beZimbabwe bazikhangelele nje imigodi yabo lapha lamakampani yikho endaweni yokuthi bakhale ngabantu bakhalela abantu bazwakale nje sebekhala ngama-sanctions hayi akula nje into etheni abangayenza abantu be-South Africa ngiyabonga
salibonani Studio 7 mina nguJabulani ngoBulawayo ngiyabonga kakhulu izindaba ezimnandi kangaka elisinikeza zona ezenzakala eZimbabwe kodwa futhatha leli thuba elokubonga ama-youth MTC lokho abakwenzileyo ngoba lokho abakwenzayo uMakhuphe Nelson angeke safa saphumelela kuleli lizwe ngoba yibo esibakhangelileyo ukuthi bengasisusela esilwane kodwa bona futhi sebesilwa so siyalibonga lina mayuthi ukuthi lihlanganise laba bantu hlanganisanini laba bantu ukwenzela leli lizwe mhlawumbe likhuphe lesi silwane siyalibonga thank you thina okuthendayo
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Isikhangele ezivela kwele Melika. Igciwane le-coronavirus liqhubeka lisidla ubhedu kwele Melika lapho selibulele abantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili 205,000 lahlasela abantu abedlula izigidi eziyisikhombisa 7 million. Lanxa amanye amazwe esehlisa imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwaleli gcikwane, kwele Melika lokhu kusenziwa ngamahlandla kwamanye amadolobho kuvula kuphinde kuvalwe. leli gcikwane selindikimba yokhetho lukamongameli oluzenziwa ekupheleni komnyaka wonalo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika, umnumzana Mandla Mkhwananzi.
Nxa sikhangele inamba ezikahulumende, hayi inamba lezikahulumende ngana lo mkhuhlane wecorona, kukhanya kawuyiphansi, khanya lokhu siya phambili. Ikakhulu emadolobheni lawo okuthiwa ama-inner cities, lapho kulabantu abaningi abaminyene khona, mhlawumbe kulabantu abansundu, lama-minorities, abantu abangahlali abagada amabhasi benza nje izinto zonke bendawonye. Yeah, abantu abaphila leyo mpilo. So awubuyeli phansi. Kodwa kusobala ukuthi njengoba futhi sokusiza ukhetho, ukhetho lolo futhi luphinde lungani luzabe lusahlulelayo nale ndaba yecorona. Ngoba abaningi bakholwa ukuthi lindaba yenziwa ngama-Democrats ukuthi awise agenqule lo mnumzana uTrump esikhundleni. So kunzima ukuthi ngithi ngapha kithi engikhona lapha eIndiana kuphansi, hayi kuphezulu. Yilokhu thatha sibili abantu.
Bathi bona kungaba le jekiseni engavimba ukuthi umuntu abanjwe yi-coronavirus umnyaka ungakapheli. Kodwa abanye bathi ingaze ibe khona bazesaba ukuyisebenzisa ngoba umongameli Trump ungani uyachuchisa ukuthi ibe khona ngesiphangiphangi. Uthini wena ngalokho?
Ya, kulokhu nzima lapha endabeni yokuthi ozaqala isiziba ngubani. Ngoba kuyafanele kube lo mqali wesiziba ukuthi sibone ukuthi isiziba lesi esiyivaccine sitshona kungakanani. Njalo silengwenya na. Ukuthi kuyafiwa kumbe kunjani, ngoba lento kayikabi into ecacileyo ukuthi izabe isazanywa. Izabe lokhu into esazanywayo ke engakabi le mpumela eyaziwayo ecacileyo. So ke ngiyabona abantu bonke bayanqineka ukuthi kungabi yimi engizaqala. Angithi yabona, yikho laba abantu bejwayele ukuthi bayaqalisa lezi zinto emazweni anjengayo se-Africa ukwenzela ukuthi bangaze ba ubona kwabakhathaza kwaba engathi kungaze kwaba le ma-casualties kibo. So bajwayele ukuthi bayetesta le emazweni anjengakithi kubo-Africa le abangalandaba lokuthi abantu baza kufambekaza kanjani. Kodwa bona impilo yabo bayayiqakathekisa, impilo yabo abafuni ukuthi bayifake engozini kalula kangako.
Umnumzana Mandla Mkhwananzi isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 sedolobheni leOhio.
Ungasondela uzathathwa yi virus amekeza.
Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ngesikhangele inhloko zendaba ebezikhokhela. Abantu abangaziwayo balumathise umlilo befuna ukuthisa amahofisi ebandla le-MDC iRichard Morgan Tsvangirai House eHarare izolo ebusuku. Ibandla le-MDC Alliance lithi liyakhathazeka ngokuxotshwa kwamalunga alo ephalamende ngele-MDCT okulokhu kuqhubekela phambili. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.